Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba, kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uzulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwazikhanyela ngolwesithathu lapho amanzi abegelezela khona, njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini, njalo vele bazakunika bani. So kuthe noma impumela siphuma zange ithi simangalise, sale sabakwazi ukuthi hhayi yikho sathi hhayi siyahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo, akusela kutshintsha njengoba besiyonikhotelana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphikiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo, kodwa-ke hhayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le eyenzakileyo le.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise ezomnotho.
Sedlo sembila khona ukuzazakayo sakuthi khokhonalo mizala tela kholoko funa imali, akulamali khona kuthiwa akulamali uthole siphathelelethile imali engaka, so phathe ebhenki kuthiwa akulamali umoya phethe amandidina samatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo Efumugwe uthi uyakwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe, njalo ulethemba lekusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sibona ukusiba lo tshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube le nguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene ubaba uMnangagwa busihlengisele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kazi sedlule ikhanda lakudala ebelikhona. Silezinye izinto ezinjengama-regation anjengaboraslas labomankoko nento esizafa kudala lezo. So akuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa beqaqini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzele izimuli zabo, bakwazi ukuthi baphilise imuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke, kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile, kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo laye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzacotshwa kusasa esigodlweni eHarare, njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.